sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 3 inkwenkwezi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
This year sithakazelela ilanga leli sikhumbula itheme ekhona ethi information as a public good. So sifuna ukuthi uhulumende lama journalists beyenze konke abakukwanisayo ukuthi uzulu ekwanise ukuthi access i-information.
Intatheli zindaba zeZimbabwe zimanyane lezinye emhlabeni jikelele ukunanza usuku lwe World Press Freedom Day. Kodwa zikhala ngokuthi zibhekana lenhlupho eziningi.
Yebo, uwehla kwemphumela yabantwana ku-O level. Yeah, iCovid layo ilengxenye enkulu kulolo daba njengoba izikolo zavalwa phosa omnyaka wonke.
Impumela yemhloliso ye-O level yeyanyakenye eyethulwe namuhla iveza ukuba inani labenze kahle lehlile ngesilinganiso sokuyisithupha ekhulwini 6.8%. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba lokhu liqonga okujabulisayo inani lasebesiza ukuzohlatshwa ijekiseni yokuzivikela kugcikwane le-coronavirus elizweni. Zonke lezindaba lezinye lizezizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Intatheli zindaba zeZimbabwe zimanyene lezinye emhlabeni jikelele ukunanza usuku lokuhlonipha lokuqakathekiswa kwemisebenzi wazo ele World Press Freedom Day. Kodwa zikhala ngokuthi zibhekane lenhlupho eziningi njalo zisebenza phansi kwesimo esingasihle elizweni. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ukuthakazelela usuku lolu lonyaka, inkokheli zenhlanganiso ezimela intatheli zindaba zibuthene edolobheni leWindhoek kweleNamibia zinanza iminyaka engamashumi amathathu selokhu kwalotshwa ugwalo lwesivumelwano seWindhoek Declaration. Lesi sivumelwano salotshwa ngomnyaka ka-1991 emhlanganweni owaqhuqwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-UNESCO owabuthanisa intatheli zindaba ukuba zikhulume inhlupho ezazihlupha ngaleso sikhathi. Lo nyaka intatheli zindaba lezi zihlangene njalo eWindhoek ukucubungula iziqondiso zeWindhoek Declaration. Kuthi ezinye ezingenelisanga ukuba khona emhlanganweni lo ziwungene ngenkundla yebulenjini be-internet kuZoom. Ingcitshi ezikhulume emhlanganweni lo zithi umsebenzi wentatheli ulijekiseni lokwelapha indaba ezingamanga lenkulumo ezingasizo eziphuma enkundleni zakulezinsuku zokukhulumisana ezi-social media. Ekhuluma eseNamibia, umhloli wenhlanganiso elawula umsebenzi wentatheli zindaba eye-Voluntary Media Council of Zimbabwe, uLoft Dube, uthi umsebenzi wokwethula kwezindaba uqakathe kakhulu ngezikhathi ezinjengalezi zokuqhamuka kwe-COVID-19.
Umbuthano we-World Press Freedom Day esikiwo lapha eWindhoek uqakatheke kakhulu ngoba yikho esibona khona ukuqakatheka kwe-intatheli zindaba ngesikhathi se-COVID. Abantu babe befuna ukuthi ngaleso sikhathi kube yisikhathi abathola khona imbiko eqondileyo ngalo mkhuhlane okuthiwa i-COVID. Ngalokho okuthiwa i-fake news esilakho, abantu abaningi ngaselaqiniso lokuthi bayathola kuphi imbiko eqondileyo ndileyo ngalo umkhuhlane.
Ukhekele intatheli izindaba ezisakhulayo uLeopold Mnende uthi njengentatheli izindaba kweZimbabwe bahlangana lendube eziningi.
Ilanga leWorld Press Freedom sisola njalo sicela uhulumende ukuthi etshiyane lobuntu bakhe bokuhlukumeza intatheli izindaba. Sikhumbula lelilanga ikakhulu sikhayele intatheli izindaba ezisakhulayo amalunga aweyoja athi ephambili ekulobeni indaba lezi eze-COVID-19.
Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations unkosikazi Vivian Mararajangaja uthi isifiso sabo yikuba uhulumende aqhubeke sipha amathuba kumsabazo eminingi elizweni ikakhulu yezabelo ukuze uZulu athole imibiko eyehlukeneyo.
The siye sithakazelela ilanga leli sikhumbula itheme ekhona ethi information as a public good. So sifuna ukuthi uhulumende lama journalists beyenze konke abakukwanisayo ukuthi uzulu ekwanise ukuthi access i-information.
Lokhu kusekelwe ngumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezokukhitshwa kwemibiko eParliamente unkosikazi Sipho Mokoni Ndlovu othi idale leParliamente liyenza konke okusemandleni alo ukuzama ukulungisisa indubo ezibhekane nentatheli zindaba.
Idale leParliamente lakhipha umthetho owawuncindezela kakhulu ama-journalists i-access to information and protection of privacy act. Idale leParliamente kathesi lisebenza libhekane lokuthi likhiphe imithetho eshiyeneyo.
Umsekeli kaMphathintambo wezokuthula kwemibiko oyintatheli zindaba ngokwakhe uKindness Barata uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele yikho esethula lokulolonga imithetho evikela ukuhlukunyezwa kwentatheli zindaba.
Umongameli lo esilayikhathesi sowasho ukuba i-IPA ngumthetho omubi kakhulu. Sesakhipha i-IPA sabeka i-Freedom of Information Act le Zimbabwe Media Commission Act. Akukaze kwenzakale lokho.
Intatheli zindaba zeZimbabwe zibhekane lenhlupho eziningi ezivalisa iholo eliphansi ukubotshwa mahlayana ezigoqela abanjengoFrank Chikore, Wopo Chingono, Sam Takawira abasebenza bezimele. Le-Studio 7 olodaba olulokhu lisemthethandaba sikhuluma nje uNumura Ijena yena oyethesa icala lokusebenza ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. Indikimba yalonyaka eyokuthakazelela leli langa ngethi information as a public good. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Ngaleli langa lanamhlanje ele World Press Freedom Day, intatheli zindaba zeZimbabwe zikhuthaza ukuguqulwa kwemithetho elawula ukusebenza kwazo ukuze ihambelane lesisekelo sombuso, ngoba okwamanje imithetho ekhona iphambana lazo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ilanga le World Press Freedom Day lonyaka linanzwa ngaphansi kwendikimba ethi information is a public good. Intatheli izindaba zeZimbabwe zibhekane lobunzima obungezelelweyo nyakenye lapho kuqhamuka ubhubhano olwe COVID-19. Lanxa uhulumende ezifake kuluhlu lwezisebenzi eziqakathekileyo ama-essential workers, okululuhlu olufakwe izisebenzi zezempilakahle lezinye zizithole zihlukunyezwa zibotshwa mahlayana kanye lokuvinjwa ukufinyelela ulwazi oluqakathekileyo ngaleli gcikwane kanye lejekiseni lokuzivikela ukubanjwa ngumkhuhlane elevaccine. Intatheli izindaba ezimele uMandla Chuma uthi ezweni akula nkululeko yabezindaba.
Lilanga nje liphunguba lilanga elingatsho lutho ngoba akula press freedom esingakhuluma ngayo. Sadaleke ukuthi siliyamacence ethu okusebenza njengabona izindaba. Kutshengisa ukuthi vele sisasekhatshana uma sibheke okwefika kwepress freedom. Ngingamanga lokuthi kule ama-independent broadcasting stations i-ZBC lawa khona manje nje singathi i-extension ye-ZBC ngoba vele akhuluma into efana. So vele abantu silalela nje u-Studio 7 lamanye imisakazo iya kwamanye amazwe ethu lapha sisafuna ukuthi kukhululwe sibe abantu bathole indaba ezikhululekile.
UBrenda Lulu Harris intatheli izindaba yesayithi uvumelane lo-Chuma ethi abasembusweni yibo abenza umsebenzi ube nzima ngamandla.
Nxa ukhangela iZimbabwe it's one of those countries ele what they call in English draconian and laws. Okwenza ama-journalist elizweni leli asebenze nzima ikakhulu ama-journalist okuthiwa ngama-freelance. Even kuthi igovernment kaMugabe kwakuzekusebenza then ikhathi sesibuya kugovernment kaMnangagwa what we call the military government which was put in by a coup. So ngakhangelisisa ke ama-reports ayenziwa yi-MISA Watchdog ithi there has been more harassment against ama-journalist kuleli government kaMnangagwa. So ngibona ngani ukusebenza kwama-journalist under this Mnangagwa government so kunzima kakhulu kula before.
Unkosikazi Bridget Ndlovu obona ngokwethulwa kwemibiko enhlanganisweni yamalungelo abesifazana e-Women in Leadership Development uthi umsebenzi wezindaba ube lukhuni ngamandla ngesikhathi se-COVID-19 lockdown.
Sijabulela ilanga le-International Press Freedom Day ngesikhathi esinzima lapho sibhekane lobhubhane lwe-COVID-19 olubuye lama-restrictions ehlukeneyo. Kwele Zimbabwe, i-lockdown ithe iqala intatheli izindaba zabhekana lokuvinjelwa ukudinga izindaba. Intatheli izindaba ziqale ukuba lokwesaba zaswela inkululeko ngoba ama-lockdown lawa afike abale negative impact kumalungelo entatheli zindaba. Lamhlanje iWild ihlangane labo mama abazintatheli zindaba ukuze kuxoxiswane ngokungenziwa ukukhuthaza uhulumende ukuthi ananzelele ngokugcweleyo amalungelo entatheli zindaba. Kuyajabulisa ukuba omama sebesukumela phezulu emizamweni yokulungisisa lokukhuthaza ukugcwalisiswa kwesisekelo sombuso.
Abenhlanganiso entatheli zindaba eZimbabwe Media Alliance imanyene lenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum iZinef bethule umbiko oveza ukuba okwamanje iZimbabwe ngelinye lamazwe elilemithetho elawula ukusebenza kwentatheli zindaba elukhuni njalo ezemisakazo zisasezandleni zikahulumende kuphela. Lilomsakazo kamabona kude oyedwa uZulu ephila ngokubukela imisebenzi yakwamanye amazwe ngoba ingcono. Umphathintambo obona ngezokukhwitsha kwemibiko ezweni unkosikazi Monica Mtsangwa kumbiko wakhe okunanza iWorld Press Freedom Day lamhlanje uthe njengohulumende basebenza gadalala ekuboneni ukuba ilizwe liyaphumelela kwezokwethulwa kwemibiko njalo sebapha imvumo kababona kude lokusakaza kumankampani athile okubonisa ukuba ilizwe likhululekile kulumsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje intatheli zindaba zeZimbabwe ezisebenzela kwele South Africa zincume uhulumende lamapholisa alelo lizwe ngokuzivumela lokuzincedisa ukuthi ziqhube umsebenzi wazo kungela kwethuselwa ukubotshwa lokuhlukunyezwa. UThuso Khumalo usipha loludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Intatheli zeZimbabwe lezi zithi iSouth Africa isibonelo esihle kakhulu kwezokuhlonitshwa kwamalungelo abezindaba. Okokuqala zithi kazibhataliswa mali ukwenza lo msebenzi wokuba zintatheli njengalokho okwenziwa eZimbabwe. Intatheli yeZimbabwe uNdumiso Mlilo uthi uhulumende uyakunazelela ukuthi ukwethula izindaba umsebenzi omkhulu ekuthuthukiseni ukuvikela lokwakha umphakathi lesizwe jikelele.
South Africa kukhulekile uma usebenza njengentatheli zindaba. Kukhulekile noma ungabe uhamba lapho siya lapho kwabe kulomongameli khona kumbe kula isiphathamandla zikahulumende akufani lasekhaya. Kusezwa abanye abafowethu bayabotshwa bahambe ekhoti kwatholakala ukuthi awulacala kodwa umuntu eseke wahlala esitokisini nje wahlukunyezwa emoshele isikhathi. But la South Africa kuhlukile at least sikhulekile masebenza.
Enye njalo entatheli eZimbabwe uDiana Chiyangwa osele minyaka esikhombisa esebenza kule South Africa uthi bancoma njalo indlela abasebenzisana ngayo lamapholisa esithi kawabahlukumezi ngitsho la kancane kodwa isikhathi esiningi yiwo abavikelayo xa bedinga izindaba endaweni eziyingozi.
Covering government events and presidential events angizange ngahlupheka ukuthola i-accreditation as long amaphepha ami e-straight. Zange ngathola ubandlululo ukuthi ngiphume eZimbabwe. So ngiyabonga government walapha ngokusinikeza leyo opportunity and ama-media laws ala anandaba ukuthi umuntu uphuma kuphi ayasi-accommodate njengama-journalist angaphandle kwelizwe. So ngithi yes bayasiyenza sifile at home.
Lezi ntatheli zitho kuhle ukuthi uhulumende kanye leziphathamandla zakhe kababonakali benxwanela intatheli zindaba imisakazo kumba amaphephandaba azimeleyo abhala izindaba ezigcothoza ungabusi kahle kwahulumende. Kulunywake ngokubotshwa ngoba kayikho intatheli zindaba esike yabotshwa ngoba kuthiwa ibhale kubi ngomongameli kumbe ngohulumende obusayo. Intatheli yeZimbabwe u-Aaron Dube uthi bayafisa kakhulu ukuthi aluba iZimbabwe iyafunda kwele South Africa indlela bezindaba kufanele baphathwe ngayo.
Ama-journalist ayahlonipheka, imedia iyahlonipheka, bonke abantu basebenza ngokukhululeka ngingabona izinto ezimbi. And South Africa is a darling to journalists. We deserve ukuthi sicelebrate. But unfortunately, in terms of izinto esizizwa ngale eZimbabwe, ama-journalists akakhululeki, basayi government isangenela lapha lalapha kuma-journalist of which into efana naleyo afanelanga iyenzakale. Kufanele ukuthi ama-journalist asebenze ngokukhululeka. Kungabi khona inkinga ebavimbayo.
Kugwalondaba lwakhe alwethula maviki wonke umongameli Cyril Ramaphosa ukuze umkhuba wokwethusela lokuphazamisa abezindaba esithi mubi njalo ngeke wamukeleke kwele South Africa. Uthi abezindaba badlala indima enkulu kakhulu ikakhulu ekuvezeni inkohlakalo lobusela bemali kahulumende kungakhathalekile ukuthi kwenziwe ngubani kukhoqela lesiphathamandla sikahulumende. URamaphosa uthe intatheli zindaba zilomsebenzi wokuqinisa umbuso okhululekileyo, ngakho kufanele zekelwe zisebenze zikhululekile zingethuselwa lokuhlukunyezwa muntu. Uqhubeke wathi kuqakathekile ukuthi abezindaba bangabi ngovuma zonke kulokho okwenziwa nguhulumende, kodwa bajule kukho konke abakwenzayo, benelise njalo lokuchothoza uhulumende lapho okulesidingo khona. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba lokhu liqonga okujabulisayo inani labayahlolwa lokuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kugciwane le-coronavirus elizweni. Kunje seliphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amane 430,068. Inani labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Ngemva kokuhlatshwa ijekiseni yakuqala kwabantu abangaba zinkulungwane eziphose zifike ezimbili 1933 izolo, abahlatshwe eyesibili bona labo bezinkulungwane eziphose zifike ezimbili 1967. I-COVID-19 ibulele abantu ababili izolo, okwenze laqansa inani lasebebulewe yileli gciwane kwaba inkulungwane edlula eyodwa lengxenye 1570. Lokhu laqhamuka elizweni nyakenye. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Impumela yomhloliso ye-O-Level yeyanyakenye eyethulwe namhlanje iveza ukuba inani labenze kahle lehlile ngesilinganiso sokuyisithupha ekhulwini 6.8%. Ugatsha lwezomhloliso lwezimseki luthi inani labaloba lomhloliso lehlile kakhulu ngesilinganiso sokulichumi lanye 11% nxa kuqathaniswa lenani yabaloba ngomnyaka ka-2019. Unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi ezimta umnumzana Richard Gundane utshele iStudio 7 ukuthi abakaxwayisisi umelale ukuthi baphe imbono yabo. Kodwa owake waba ngumphathisikolo umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi inani labengenzanga kuhle akumelanga uthiwe kuqhamuka kwegciwane le-coronavirus nje kuphela okwabangela lokhu, kodwa zikhona ezinye njalo imbangela.
Yebo, ukwehla kwemphumela yabantwana ku-O-Level. Yeah, i-COVID layo ilengxenye enkulu kulolo daba, njengoba izikolo zavalwa phosa omnyaka wonke khona nyakenye. Singakhumbula ukuthi izikolo zivalwe ngo-March, lakho kungafundwa ukuhapha bababalisi babe khonona. Kwase kusiba-ke kubiki ngoba nazathi ekuvuleni kwazo azange kufundwe okucacileyo. Njengoba ngijhila ababalisi labo babe ngelaqiniso ukuthi kwenzakalani khonona ngeholo lendlela zokuthi kambe bazaphathwa njani emsebenzini ukuze bavikeleke labo kulolu ubhubhane olukhona. Qiniswe ukuthi kwaba lezinto eziningi i-COVID. Yebo, uhulumende wehluleka ukuthi alungisele ababalisi iholo labo. Abanye abazali babehleli emakhaya ngenxa ye-COVID, kungelamsebenzi, kungelamali engenayo, baswela lokuncedisa abantu ababo ngendlela ezithize eziyabe zifuna imali. Yikho-ke eqinisweni bekungazake kumalise ukuthi abantwana benze okumalisayo ngaphansi kwesimo esinjalo.
Nxa sikhangele ukwenzakalayo kathesi njengoba kungani kuyafana lo mnyaka odluleyo, sizabona impumela isiba ngcono na kumbe uzaba kukubi kakhulu kuyona lo umnyaka esikuyo ebantwini abazabhala limhloliso.
Umbono wami uthi mhlawumbe nxa ungafanananga lalo nyaka impumela le engxenye ingaba mibi kakhulu okwedlula lokho, ngobana izizathu engizikhulumeleyo ngaphezulu ke lokho zikhona khathesi ke umsindo wababalisi lawo somkhulu kakhulu njengoba sisazi ukuthi khathesi bahamba insuku mbezimbili mbezintathu ngeviki kambe kuyini okuyabe kufundiwe ngaleso sikhathi ingqondo zabantwana ziyabe zingalolekanga lanxa umumo we-COVID ungathi bamngconywana kodwa khona lokhu ukuthi ababalisi abayibo abaqeqesha abantwana bayakhonona kakhulu baze baqambe insuku ezimbili kuphela emsebenzini kutsho ukuthi engxenye kungaba kubi kakhulu ngaphandle kokuthi kumbe kube khona okunye okuzasimangalisa uhulumende uthe yabakhwezela iholo ababalisi bathi okungabonwayo ababalisi bathi bona bakhala ngokuthi bakholiswe imali ababeyihola ngabona ngo-2018 engaba yi-$520 ngenyanga.
Umnumzana Thande Kozintimkandla ngowake waba ngumphathi isikolo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Live Talk lamhlanje sikhangela ukunanzwa kwelanga lokwethulwa kwezindaba ngokukhululekile emhlabeni jikelele ele World Press Freedom Day. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Unobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba u-US Secretary of State Blinken uhlangene nomunye wakhe wakwele Japan Foreign Minister Toshimitsu Motegi edolobheni le-London kweleBhilitane ngaphambilini komhlangano omkhulu wabileyo awe-G7 wabaphathi ntambo bezobudlelwane labanye amazwe khulu lamakhulu abantu bebekhona embuthaneni wokuvalelisa kwele minyaka engama-42 yokufa yonsundulo ezandleni zamapholisa amhlophe esigabeni se-North Carolina Mabasa ibangele ukutshengisela kwenkulungwane lenkulungwane zabantu emigwaqweni lwamapholisa abalawula inhlawulo zabomazweni ambalwa emhlabeni jikelele babikwa bebheke ukuqhubeka kokwahlulelwa kodaba lwabalungisa imishina yakulezi nsuku egoqela abenkampani eye-Apple ukuthi basebenza njani kusetshenziswa ivinkili labo ele-App Store. Viki yamabili kubulewe obe ngumongameli wakule Chad u-Idris Deby lwisaneni kwamasotsha elizwe lakhe labahlamuki. Oke waba ngumongelizwe osengumkhokheli wabahlamuki ukhuthaza uzulu we-Chad ukubana udubo lokuzingelwa kwezinyamazana zendle kwele South Africa okungekho emthethweni qalisa ukuqansa ngemva kokuyekethiswa kweziqondiso zokuvimba ku-19 elizweni lelo eze-coronavirus restrictions ngemva komthuli ilizwe limelana lalolu bhubhane kubi zokulondoloza kwenyamazana zendle lemvelo.
Ngesikhathi kunanzwa usabalaliswa kolwazi lokuzwisisa ngesimo se-autism emhlabeni jikelele ngalinyanga, abazali abalabantwana kumbe abalemuli abaphila laleso simo bakhuthazwa ukuba badinge ulwazi oloneleyo lokondla lokubanakekela ukuze bengagcini becabangela ukuloywa. Intatheli zindaba ye-Studio 7 uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ingcwethi zezempilakahle zithi kulezitshengiselo ezithize ezingaphathisa abazali ukuba bazi ngesimo sabantwababo kusaselesikhathi. Lokhu kugoqela ukubonakala kwalesi simo, ukwelatshwa kwaso, lokufundiswa indlela zokuphila okungaphathisa kakhulu ukuba abantwana abale-autism bafeze izifiso zabo emhlabeni njengabanye bonke abantu. Unkosikazi Tracy Mabiza ongumqondisi wenhlanganiso ye-Ronald Trust for Children with Cerebral Palsy and Autism in Zimbabwe Zimbabwe uchasisa kabanzi ngalokho.
Abanye abantwana abangakwanisa ukuhamba, abanye bangakwanisa ukuhlala, abanye abakwanisa ukukhuluma. Sokudependa ukuthi yona i-autism wakhubezeka okunganani.
Uqhubekela phambili unkosikazi Mabhiza ethi kuyadingakala ukusebenzelana kwabazali lomphakathi kulolu daba lo-autism ngoba bebaningi abangazwisisi lesi simo.
Bafuna i-nutritional support. Whereas that's what we each in our research centers for feeding centers so that these parents also help, getting help from our center.
Unkosikazi Abigail Misha, okumsebenzi wokusekela abongi engu-Nurse Aid, osebenza labantwana abale-autism uthi abantwana laba babhekane lobunzima obukhulu obengezwe la yikuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19.
Abanye bakhona kabakwanisa ukugqoka ama-mask. Abanye bayaluma ama-mask bewahle.
Unkosikazi Messi Kwembeya ongomunye njalo osebenza labantwana abaphila lesimo lesi uthi abazali kumele bedinge ulwazi olweneleyo lokundla abantu babo ngendlela ezabenza bezimele.
Babagcina ngenye indlela engayisiyo, bayabaspoyila, akuvunyelwa lokho ebantwaneni abale-autism. Sile abanye abazali abasivakatshelayo sibabona umntwana egqokiswe iphampa, umntwana uyabe le 4 or 5 years egqokiswe iphampa.
Uthi abantwana laba balokukhalipha okukhulu njalo bebamba ngokuphangisa abakufundiswayo.
Abantu abadinge ulwazi ngenxa yokudla kwabantwana. Okunye kungaba engezelela obu-autism, okunye kungabanceda ukuthi abantwana bebe lokuzwisisa okungcono ukudlula lokho ababelakho.
Abenhlanganiso ye-Autism Zimbabwe baphathisana labantwana abalalisi simo ukuba benelise ukugqoka ama-mask lokuthi benelise ukuhlolwa umkhuhlane we-COVID-19 kuhle. Abazali abathile abalabantwana abaphila le-autism bathi lezi nhlelo sezibaphathise kakhulu ngoba abantu babo bekhanya beyamukela limfundiso. UDokotela Christine Peter ophethe isigaba esibona ngabakhubazekileyo kuhulumende weZimbabwe uthi bakhangela wonke umuntu bengakhethile.
Everyone, including persons with disabilities of all gender affiliations. If you are a person with disability, you are not discriminated against.
Kwele Zimbabwe alikho inani labantu abaphila le-autism ngokugcweleyo okwamanje, kodwa uhulumende ulesiqondiso ezigoqela umuntu wonke, kugoqela nabantu abale-autism kwezemfundo lamalungelo abo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo, ukapteni weqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi uBrendan Taylor uthi ukwehluleka kwabo ukuchaya ibhola yikho okudale ukuba benqotshwe kabuhlungu liqembu lePakistan emdlalweni wakuqala ohlobo lwetest. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ikamu leZimbabwe linqotshwe nge-innings lamaranzi alikhulu elilethumi lesithupha emdlalweni wakuqala uhlobo lwe-test obekumele uphele ngemva kwensuku ezinhlanu, kodwa ohle wafika emaphethelweni ngosuku lwesithathu. Ophethe isikhundla sikakapteni uBrendan Taylor uthi imbangela yokunqotshwa kwaba yidingi lokutshayelwa amathambo ngoba isegcekeni.
Kwahle konakala ngosuku lwakuqala, sisehluleka ukutshaya ibhola, njalo kuthe bona sekulithuba labo elokutshaya ibhola bahle batshaya kwazwela. Kusobala kuye wonke umuntu ukuba ukwehluleka kwethu ukutshaya ibhola njengeqembu yikho okudale ukuba sinqotshwe, njalo kumele sifunde kulaba ebesidlala labo ukuba bona bakwenza njani ukufikisa amakhulu amane amaranzi.
Iqembu leZimbabwe linelise ukuthola amaranzi alikhulu lamatshumi ayisikhombisa lesithupha 176 kwi-innings yakuqala, kwathi elePakistan lona lingenela kuthelela amaranzi angamakhulu amane lamatshumi amabili lesithupha 426. Ku-innings yesibili iqembu leZimbabwe linelise amaranzi alikhulu lamatshumi amathathu lane 134, okutsho ukuba bekungasela ndingeko yokuba iqembu lePakistan libuyele enkundleni. UTaylor uthi kuzamele abadlali beqembu leZimbabwe bekhweze amasokisi ukuze bengaqhubeki bethatshuzwa ngamanye amaqembu.
The mindset needs to be about long periods of time. It's as simple as that, really. And you're going to...
Kumele engqondweni zethu sizitshele ukuba kumele sihlale okwesikhathi eside sichaya ibhola. Kono konje kuphela. Kumele senelise ukuhlala singaphumanga loba singabutheleli amaranzi. Yinto esingenelisa leyo njalo emdlalweni wesibili kuzamele silungisise ukuze senelise ukuchaya sibuthelele amaranzi amaningi njalo sidlale kuze kufike insuku ezinhlanu.
Umdlalo wesibili ohlobo lwe-test phakathi kweqembu leZimbabwe lePakistan uhlelwe ukuba uqale ngolwesihlanu mhlazi isikhombisa usiyafika emaphethelweni mhlazi lishumi lanye kunyanga kaNkwenkwezi. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Intatheli zindaba zeZimbabwe zimanyene lezinye emhlabeni jikelele unanza usuku lweWorld Press Freedom Day kodwa zikhala ukuthi zibhekane lenhlupho ezinenge. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-6 ekuseni. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.